Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuMpandula 2021 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngentokozo enkulu ngithanda ukubikela uzulu wonke ukuthi umbukiso weZITF weZimbabwe International Trade Fair uqalisile namhlanje kuzinsuku ezintathu ezilandelayo ngezaba eziqondene kakhulu kulabo abazemabhizimusi.
Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair usungulwe kobulawayo namuhla.
Njalo sikubona ngani ukuthi kuyohlala kuthiwa sikufele imvumo ukubana sikhulume ngodaba lombhoqazi yekungasihloniphi ngoba kuyazi kuthiwa sicele ebantwini abayibo abasibulalayo. Engibona ngazathi kuyabe kuyekudlala ngabantu.
Abenhlanganiso yeBhethelo kaZulu bathi amapholisa abophe umkhokheli wabo, uMnumzana Mbuso Fuzwayo, kwesikhatshana namuhla benanza ilanga lokuthula emhlabeni jikelele ele International Day of Peace. Umongameli Joe Biden weMelika ukhulume ekuqaliseni komhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba weUnited Nations General Assembly namuhla ekhuthaza abanye bakhe ukuthi bachiyane lo mbuso oncindezelo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqale kobulawayo namhlanje kulaba amankampani labamabhizimusi asakhulayo abalutshwana ababukisayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umbukiso wezokuthengiselana oweZITF ongenziwa nganyakenye ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 uze waqala namhla ngemva kokudluliselwa phambili kabili konke lonyaka ngenxa yeziqondiso zikahulumende zokumelana legcikwane leli eze-lockdown. Umqondisi wenkampani ye-ZITF uMnumzana Nicholas Ndebele ulandisa ngombukiso walonyaka.
Ngentokozo enkulu ngithanda ukubikela uzulu wonke ukuthi umbukiso weZITF weZimbabwe International Trade Fair uqalisile namhlanje kuzinsuku ezintathu ezilandelayo ngezaba eziqondene kakhulu kulabo abazemabhizimusi ngizwa ngilentokozo enkulu kakhulu ukuthi khona loba nje usuku lolu lubuye ngemva kwesikhathi eside kodwa ke inani lakhona isile 357 ababukisayo amakampani abukisayo okuye okunye nje okusemqoka enthanda ukuvezela uZulu ukuthi khona kule kulamakampani avela emazweni asigombolozileyo alichumi 10 countries abaphathekayo kulombukiso weZITF.
UMnumzana Khumbula Dube owekampani ye-Mine Easy Solution uthi bazama ngendlela zonke ukuthi bafinyelele abomsebenzi wokwemba emigodini ehlukeneyo elizweni.
Sifuna ukuthi sifinyelele ikakhulu ama-miners ethu kwenze ukuthi babekwazi ukuthi sikhona, and then lokuthi wonke lawa nje ama-solutions ababe wafuna kuma-problems abahlangana lawo e-mines zabo silawo. Njalo futhi sifuna ukuthi sihlangane lamanye ama-suppliers, sibuilde ama-partnerships lama-suppliers labanye nje abakhona kwi-industry esingakwazi ukuthi sisizanene kwi-industry ngoba sibona ukuthi khona le ngaba i-opportunity mhlawumbe i-platform yokuthi sibuilde ona lawo ama-strategic partnerships.
Omunye obebukisa evela kwele-Kenya uMnumzana Lazarus Muganda, umsekeli ka-Chief of Mission we-Kenya uthi amakhampani amaningi awabuyanga ukuzobukisa ngenxa ye-COVID-19.
The companies have not come because it was COVID time and they were not able, but we are showcasing the products. We want to increase trade between Kenya and all companies in Zimbabwe and all other international companies that may not know.
Amakhampani awuhlulekanga ukuza loba kuyisikhathi somkhuhlane we-COVID-19. Kodwa sibuyile ukuzotshengisa impahla esilazo. Sifuna ukukhuphula ubudlelwano vama bizimusi eKenya ndawonye la eZimbabwe lamanye wonke angabe engazi ngesilabo esikukhangeleleyo ukuthi ubudlelwano vama bizimusi buzathuthuka.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi iningi labazisebenzayo alenelisanga ukuzobukisa ngoba bebengasebenzi.
Ya kwenzakalayo ukuthi lenyaka amabhizinisi malutshwana, ikakhulu abantu abasebenzayo abaningi hayi balutshwana sibili abenelisileyo ukuthi baye kubukisa e-trade fair. Kubangela ukuthi abantu abaningi bele bebengasebenzi lo nyaka lanyaka yenye sokubangelwa kubangelwa ukuthi i-COVID-19 ivalise amabhizinisi amaningi kakhulu. Ngokunjalo abantu abaningi abanyesanga bayabhadala imali ezifunekayo ukuthi babuyise imisebenzi yabo kuthe thekele zebezibuya zivela kwamanye amazwe lakhona phelizweni.
Umbukiso we-ZITF uzaqhubeka okweviki yonke njalo kusasa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga ukhangelelwe ukuba ngumhlonishwa emhlanganweni wabosomabhizimusi owe-International Business Conference. Umongameli Emerson Mnangagwa yena ukhangelelwe ukuvula okusemthethweni lumbukiso ngolwesine. Lo nyaka kubikwa kulamazwe alitshumi lanye athe azaphatheka embukisweni lo. Amazwe la agoqela eleBotswana, iSouth Africa, iDRC, iBelarus, iMalawi, iMauritius, Namibia, Kenya, Indonesia, Nigeria leTanzania. Amakampani abukisayo aweZimbabwe wona aphose abe ngamakhulu amane, i-396. Umbukiso walo nyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Showcasing the New Normal for Business and Industry, Realities and Opportunities. Imele Studio 7 ngoBulawayo, ngubathabile Masuku.
Emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, uhulumende uthi usenelise ukuhlaba abantu abaphezulu kwezigidi ezimbili, 2.1 million ngokugcweleyo, ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane ukuthi abangakahlatshwa lijekiseni ngokupheleleyo sebephose befike kwizigidi ezintathu, 2.9 million, phakathi kwenani labantu abahlolwe izolo. Abaphezulu kwamakhulu amabili, i-248 babo, bafunyanwe bele-COVID-19, yona ebulele ababili. Namuhla eZimbabwe limanyene lamazwe omhlaba kunanza usuku lwe-International Day of Peace olukamhlaka-21 kuMpandula. Lolu suku lwahlelwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngenjongo yokukhuthaza ukuthula emhlabeni jikelele. Lo nyaka luhamba ngendikimba ethi Recovering Better for an Equitable and Sustainable World. Umnumzana Priski Ncube wenhlanganiso ye-Community Solutions Zimbabwe utshele uMichael we-Studio 7 ukuthi usuku lolu luqakathekile kakhulu kwabasakhulayo eZimbabwe.
Usuku lwe-International Day of Peace lusuku olucelebrate phose umhlaba wonke jikelele, but ukuthi wasengukise eZimbabwe. EZimbabwe sinesaba mhlawumbe lama-conflict amaningi, maybe based on ethnicity, based on into ezijiyeneyo. So ukubuya kwe-International Day of Peace kuyinto eqakathekileyo, especially ebantwini abatsha, ngoba siyakudinga ukubambana ukuze sibe nengqubekela phambili njengelizwe. So ukubuya kwe-International Day of Peace kusipha that ground yokuthi esike sibonisane ukuthi sesihambisiwa ngesinganani, singabulapho kusilela khona masikhangele endabeni zokwakha ukuthula nobudlelwano phakathi komphakathi wethu esiphila kuwo.
Inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Commission isanda ukukhipha i-statement lapho bakhuthaze uZulu ukuthi asebenze ndawonye ukuthuthukisa ilizwe njalo ukuthi kube lokuthula kwele Zimbabwe. Njengosakhulayo ukubona njani lokho?
Njengomuntu osakhula kuyinto eqakatheke kakhulu. Kunganetha esingakuthi thina yi-national cohesion esingakusebenzisa as a building block ukuthi njengelizwe sibe lo mbono ofana naye, mhlawumbe engakuthi mina is a shared national conscience ukuze sibe lo mbono ofana naye, le-vision efana nayo njengelizwe. Ngoba nxa kungelawa kumanyana, kungela kubambana, kungela kuthula, akula ngqubekela phambili engaba khona.
Awuhlele okuningi ngohlelo lwenu olumayelana nge-peace building kwele Zimbabwe.
Ora, right. Then community solutions are Zimbabwe. Sikhangelela kakhulu ukuphatheka kwabantu abasha. Into ezilokwenza lokwakha ukuthula peace building, the security ezigabeni. So ngamafutshane esikukhangele kakhulu ngathi mina ukuphatheka kwabantu abasha kuma-processes awokuthula. The main argument ukuthi khona i-participation is important to influence formal peace building processes. So nxa kungena ukuphatheka kwabantu abasha ekuthini bakhuthaze indaba zokuthula ezi-formal bethungela mhlawumbe i-National Peace and Reconciliation Commission. Ukubumba ukuthula elizweni leZimbabwe kuyakuba into enzima. Ngoba into ekuthiwa yi-participation ukuphatheka kwabantu abasha kuyinto eqakathekileyo uma sikhangela in any democratic open space. Nxa abantu abasha bangaphatheka then lokhu kuzasisiza. Ngathathiwa khona abantu abasha they form almost 65% power of the population elizwe singasebenzisa ubuningi babo namandla abo ekwenzeni i-violence ama-conflict. Nxa amandla lawo singawathatha siwafake in the right direction singabumba ukuthula siyakhile izwe eleZimbabwe lenqubekela phambili. So basically
Sigqiba lingxoxo bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina enkuthazo kwabatsha amayelana ngosuku lwe-International Day of Peace.
Engingakutsho mina kubosoyethu abatsha ukuthi khona usuku lwe-International Day of Peace lusipha ngathi mina inkundla yokuzibonakalisa njengabantu abasha ukuthi lathi singaphatheka ekubumbeni i-National Peace, ekubumbeni National Reconciliation, ekwakheni isizwe sethu ngokuthula. So in other ways, if you have to say, peace begins with me, begins with you, and peace begins with us. And once you have done so, then you have to say, if you set that place for who you mean, the stakeholders you want to. But I want to talk about that. If you have to say, then you have as peace builders, as nation builders, I go to that, we can have to say, then you have to say, then you have to say, then you have to say, then
you have to say, no, Mzana, Priskin, Mube, Oinshanganiswe, Community Solutions, Zimbabwe. Ubexoxa icingweni lomicrovea we-Studio 7 ekobulawayo. Ngusenjalo, inhlanganiso yebhethu likaZulu ithi amapholisa abophe umkhokheli walo, uMnumzana Mbuso Fuzwayo, okwesikhatshana namuhla kulandela umhlangano ewuqhubela abanye abalwela ilungelo loluntu benanza leli langa lokuthula emhlabeni jikelele le-International Day of Peace. UMnumzana Fuzwayo uthi amapholisa amkhulule engetheswanga icala ngemva kokungenela kwegqwetha lakhe uMnumzana Ngqobani Sithole.
Namhlanje njengenhlanganiso kabhethu likaZulu besihlangene sikhumbula i-International Day for Peace. Njengenhlanganiso besixoxisana sibonisana ukuthi kuyini okungenziwa. Sikhangele ukuthi ilizwe leli selokhe kwamiswa ukubulawa kwabantu emkhonweni weMandebele ngesikhathi sombhoqazwe. Selokhu umongameli ethe ufake i-commission that is sokufake ukuthi izindlina zikhokhele lento kuzayenza ukuthi kube nokuthula yini, kungakhulunywa ngokuthi i-truth telling, kungakhulunywa ngokuthi kube ne-justice. Ingaye izinduna zile capacity yini yokuthi zilethe ukuthula minus i-justice nokutshela abantu iqiniso ukuthi kuyinokwenziwayo nokwenzakalayo. Njalo oda sikukhangele ukuthi kupossible yini ukuthi izinduna zi-acte independent zona into eziyenzayo kungelandawo constitutional ezidrowa amandla zokhona. Njalo izinduna zingelandawo lapho ezidrowa amandla khona. Okunye kuyikuthi zithunywe ngurhulumende, urhulumende olegazi ezandleni.
Amapholisa afike njani kulo umbuthano njalo abelithole ngaphi udlitshana lokuthi ukhona? Kukanti kuyini okwenzakeleyo ukusukela lapha?
Amapholisa afikile, ethe fikile abuza ukubana sile ncwadi evela ku-regulating authority, but it was a private meeting. Batshana bengithatha bahamba nami e-central. Sithe sifike e-central ngisesiyahlangana lo-officer in charge ngoba oda singazange sacela imvume ku-regulating office. Njalo sikubona ngani ukuthi kuyohlala kuthiwa sicele imvume ukubana sikhulume ngodaba lombhoqazo yekungasihloniphi ngoba kuyazo kuthiwa sicele ebantwini abayibo abasibulalayo. Engibona ngazathi kuyabe kuyikudlala ngabantu. Thina sizabe siyenza yonke imikhosi kodwa kangikhole ukuthi sizafa sahamba sacela. Singayacela ye kodwa kuyabe sokungasiyo into esijabulisayo ngoba ukuthi siyecele ebantwini ababulala abantu ukudlala ngabantu ukudlala ngesikhathi akuvunyi akuphethe enye department engasiyo mapolice engasiyo ma-CIO engasiyo army abantu abangadinga khona ngoba lawo ama-departments ngobuthathu bawo ale isandla zabo zigcwele igazi labantu.
Lo umnumzana Mbuso Fuzwa yamkhokheli wenhlanganiso ye-IBETU likaZulu esixoxelayo ekubulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba, kodwa uhulumende uhlezi esithi uyalungisa udaba lwe-Gugground esebenza ndawonye lenduna inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Committee labathinteka kulolu daba. Ekhuluma ekuqaliseni komhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba we-United Nations General Assembly, uMongameli Joe Biden weMelika ukhuthaze abanye bakhe ukuthi betshiyane lokubusa ngoncindezelo. Uphe umzekeliso weZambia isithi ngelinye lamazwe enelise ukulwisana lenkohlakalo aletha inguquko. Asizweni amazwe awethule kulo mhlangano oqhutshelwe edolobheni le-New York khonapha eMelika.
Authoritarianism. The authoritarians of the world. They seek to proclaim the end of the age of democracy. But they're wrong. The truth is, the democratic world is everywhere. It lives in the anti-corruption activists, human rights defenders, the journalists, the peace protesters. On the front lines of this struggle in Belarus, Burma, Syria, Cuba, Venezuela, and everywhere in between, it lives the brave women of Sudan who withstood violence and oppression to push a genocidal dictator from power and who keep working every day to defend their democratic progress. It lives in the proud Moldovans who helped deliver a
landslide victory. Umbuso wentando kaZulu okhululekileyo ulabantu abaningi abawuvikelayo emhlabeni jikelele. Uqhuzelwa ngabalwisana lenkohlakalo, abakhuthaza ukulondolozwa kwelungelo loluntu, intatheli zindaba, abakhuthaza ukuthula, abakhokhelayo kule impi yokulondolozwa kombuso okhululekileyo kwentando kaZulu ngabantu baseBelarus, Burma, Assyria, iCuba, iVenezuela, abesifazana baseSudan abalesibindi sokumelana lombuso oncindezelo kwele Moldova, kwabasakhulayo baseZambia abenelise ukuqoqana bavota ngobuningi baguqula umbuso walelo lizwe bemelana lenkohlakalo locindezelo. Akula mbuso okhululekileyo ongabhekani lobunzima okugoqela lakhonapha eMelika esibhekane lodlakela lezinye inhlupho. Kodwa siyakwazi ukuthi umbuso wentando kaZulu okhululekileyo yiso kuphela isikhali esingahloma ngaso ukuwulondoloza.
Lo bekungumongameli Joe Biden evula umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. Kweziphathelane lomnotho namhlanje, uhulumende usungule umbukiso wezokuthengiselana kwamazwe akuzwekazi le-Africa we-Intra-African Trade Fair kobulawayo namuhla, wona okhangelelwe ukuqhutshwa ngenyanga ezayo mhla ka-15 kusiya ku-21 kwele-South Africa. Lokhu kwenzakala kulo mbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair oqalise namuhla kulelo dolobho. Sibuze umnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuthi kambe imbukiso le ingaletha inguquko bani kwele Zimbabwe kanye lezwekazi le-Afrika.
Imbukiso enjenge-trade fair iqakathekile sibili ngoba yenza ukuthi abantu kwamanye amazwe babone ukuthi lapha kwenzakalani. Kodwa abamabhizinisi balapha eZimbabwe labo balethuba elokuthi labo ba-advertise impahla yabo, labo bazame ukuthi bathole i-business even locally. So ngibona njengani kungakhathalekile ukuthi kulabantu abalutshwana abazabuya nje njengoba kule COVID. Imbukiso enjengaleyo nxa kuyukuthi ingaqhubekela phambili kuqakathekile sibili ukuthi iqhubekelele phambili. I-Intra-Africa Trade Fair ngibona njengani ulicebo elilungileyo kakhulu ngoba lizenza ukuthi sithengiselane njengamazwe ase-Afrika. Uzananzile ukuthi sithengisa into eziningi kumbe sithenga into eziningi phandle kwelizwe phetheya kolwandle. So kungenzakala ukuthi nxa kuyukuthi sesithengiselana lapha e-Afrika into ziyachipa mbijana ukwedlula ukuthi sizithathe phetsheya kolwandle lapho esisithatha khona khathesi.
Umnumzana Innocent Ndivali, umkhokheli webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe, uthi kuvele kufanele ukuthi amazwe akuzwekazi le-Afrika asebenze ndawonye ukuthuthukisa umnotho wawo.
Ngoba as you know ukuthi thina we are fighting for a borderless Africa. We are fighting for a united Africa. We want to ensure ukuthi i-Africa iyathatha umnotho wayo, ikontrole umnotho wawo, ikontrole i-future yayo. So we believe ukuthi Africa is as important. So umbuthano nalo se-Africa uqakathekile kakhulu ngoba uza kwanisa ukuthi lathi usisize. And sise sakhuluma thina ngokuthi we are aware ukuthi uPresident Mnangagwa hamba e-Europe, and we've said ukuthi he must make it very clear ukuthi we are communicator le-Europe ngendaba yama-sanctions. We are communicator le-Europe to normalize ama-relations between Zimbabwe le-Europe. Ngoba thini Africa siyayiqakathekisa, and i-Africa siyayiqakathekisa kakhulu.
Ukuze sizwe ukuthi umbukiso we-ZITF uyaletha intuthuko edolobheni lakoBulawayo, sixoxele umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Nxa siqathanisa inani labantu elithe lafika kulumbuthano weZimbabwe International Trade Fair eka-2021, uzafika ukuthi inani labantu elithe laba khona lilutshwana. Abaningi abantu abakhanya befikile koBulawayo kayisiki ukuthi ngosomabhizimusi abavela ezindaweni ezijeneyo, kodwa uzafica ukuthi ngabantu ebandla elithize eliyabe lilenhlelo zalo eziyabe zihambelana lokwenzakala e-trade fair. Ngengathi ngikhangele kwenye indawo ngafica ukuthi kulequla labomama elithe lahlangana elivele ebandleni elithize eliyilo elingabe mhlawumbe lithe lagcwala lathi saka koBulawayo, kodwa kungayisiki ukuthi ngosomabhizimusi bonke. Ngibona ngazanithiwa omama bebandela ithize uhlelo lwabo lokuthi balubise koBulawayo ngolokuthi luzongezelela inamba zabantu ezingabe zithe zafika koBulawayo, okuzenza ukuthi lanxa amahotela athize lezindawo ezithize zokulala lokuhlala zingabe zigcwele, kodwa zingagcwaliswanga yibo somabhizimusi esibakhangele ukuthi babe khona kulezo ndawo, kodwa kungabantu abahamba ngenhlelo zabo zebandela ithize. Kodwa ke inani elabantu elithe lafinyelela e-trade fair lilutshwana nxa uliqathanisa lakweminye iminyaka esikhangele ukuthi kuyakugcwale kwesabeke e-trade fair. Njalo umkhuhlane we-COVID-19 kukhanya yiwo osusukeke wathena abantu amadolo ukwenza ukuthi abantu babe balutshwana, ngoba sokule mgoqo ethize efakiweyo ukuthi abantu basondelele kuyo i-trade fair lapha. Izwekazi le-Africa linothe okumangalisayo. Izwekazi le-Africa lilabantu abalobuchopho obujulileyo, ubuchopho obukhaliphileyo. Ngakho-ke nxa sokule ndawo lapho abazahlangana khona baxoxisane ngezamabhizimusi, kuyabe kuyinto enhle kakhulu, ngoba sokuzakwenza ukuthi izinto ezitholakala e-Africa kube izinto ezilohlonzi. Siyakwazi ukuthi i-Africa kule kunengi okwenziwayo, siyakwazi ukuthi i-Africa kunengi okulungiswayo. Esikukhuthazayo ukuthi osomabhizimusi nxa bethe bathi gwaqa, sokuzakwenza ukuthi i-Africa ibe lezinto zayo eziyabe zenziwe lokho esithi i-value addition. Ngoba esikhathini esiningi abantu be-Africa baku-primary industry bayaproducer kuphela, bathengise kunjalo kungaproseswanga. So silethemba ukuthi nxa sokusiba le mbukiso enjalo kuzakwenza ukuthi osomabhizimusi be-Africa bahlomisane ngamakhono okuzabanceda ukuthi impahla abazayithengisa nxa sebeyisa kwamanye amazwe ngaphandle kwe-Africa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula umbukiso we-ZITF ngokusemthethweni ensukwini ezilandelayo. Abakumsebenzi wezempilakahle phansi kukahulumende weZimbabwe babikwa bebhekane lodubo lokungasebenzi kuhle kwenhlangothi ezijiyeneyo okuphazamisa ezempilakahle elizweni, kakhulu ngalesi sikhathi sokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. UMavis Kamausethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokhu ngokunye kwakuvezwe ngabenhlanganiso ezimeleyo ecubungula ngezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute, ZDI, kugwalo lempumelo yophenyo abalwenze phansi kwesihloko esithi Locking Down Democracy in Zimbabwe's COVID-19 Era. Umqondisi we-ZDI uDr. Phedisay Ruwanya uthi lolu phenyo belukhangela njalo indima edlalwa ngabakubutho emsebenzini wezempilakahle ngalesi sikhathi sokumelana le-COVID-19.
In the case of the Minister of Health, we know who is the Minister of Health. see that place of the military center in the civilian area of the state.
Liyazi ukuba ngubani ongumphathintambo wezempilakahle. Liyazi njalo ukuthi ngubani ongunobhala wogatsha lwezempilakahle. Lizabona ukuthi sebesanda abakubutho kumisebenzi okumele yenziwe nguZulu.
Okusekelwe ngesinye isiphathamandla se-ZDI, uMnumzana Bekezela Gumbo.
Uyaveza ukuthi abezamabutho lawo bangena ngendlela ezintathu. Lokuthiwa yiku-appointwa ngumongameli. Ukuthi bebe bethathe imisebenzi emkhulu kakhulu kwabezempilakahle. Njalo kwesibili sibona ukuthi baphiwe amantwana abangena bengasomabutho bajoyiniswa bejoyine i-army and abantu abasebenza ngaphakathi abathokozi ngakho khonoko.
Ugumbo uthi sekule ndlela esisetshenziswa yokubandlulula abantu ngemihlobo kuqhatshwa izisebenzi zezempilakahle ezivela kwezinye indawo zisiwa lapho okukhulunywa khona indimi ezingazaziyo.
Ukanti impilakahle ukuze ibe khona kumele umuntu ezwisise lokho omtshela khona. Imithi nalesi ithatha ingasibulala ma umuntu ositshela ngayo esitshela ukuthi siyisebenzise njani engasitsheli ngolimi esiluzwayo. So sikunazela ukuthi khona kuyana lakho kukhona abantu babuhlungu ngakho okufanele ukuthi i-NPRC kumele kukhangele ngoba kuyindaba ye-peace and reconciliation.
UMnumzana Ostalo Siziba uthi ukwanda kwabakubutho emsebenzini wezempilakahle akumangalisi. Lumsakazo kawusanelisanga ukuzwa okuvelela kuhulumende njengoba esinye seziphathamandla kugatsha lezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uMnumzana Donald Mjiri ethe angake apha umbono wakhe njengoba engakaluboni lolugwalo olumumethe impumela yophenyo olwenziwe ngabeZDI. Ugwalo lwempumela yophenyo lwabeZDI luphethe ngokuxwayisa abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo ukuba zihlolisise indaba zokwephulwa kwelungelo loluntu emsebenzini wezempilakahle ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Bakhuthaza ukuba kuqakathekiswe ukulondolozwa kwelungelo lomuntu wonke elizweni lokuthola lula usizo lokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende lokuthi zibhalwe phansi izehlakalo zenkohlakalo ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqale kobulawayo namhlanje. Abenhlanganiso yebhethi likaZulu bathi amapholisa abophe umkhokheli wabo uMnumzana Mbuso Fuzwayo kwesikhatshana namuhla kobulawayo benanza ilanga lokuthula emhlabeni jikelele ele-International Day of Peace. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olifanelisayo. Yimi uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.